Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Siyalambulela kustudio 7, ngolwesithathu mhlaka 17 kuMabasa 2019, ngusithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje.
Hayi ilanga le Independence Day selasuka kwaba lelanga lebandla lezano PF balithatha leli langa kwaba ngelabo yebo siyakwazi ukuthi ibabalwa impi kodwa sekungani nxa ungasimuntu ezano PF akumelanga la ubuzo lithakazelela sokulilanga lapha abahlangana khona abaqoqane ezinkundleni ezijine elizweni
iningi lethi alijabuleli ukunazwa kwelanga lakusasa elokufikisa iminyaka engamashumi amathathu lathe galolunye ilizwe lathola uzibuse
kayelelisa abantu bafuna ukuthi bephumele emakhaya njengoba ithesekingani iholiday ngani ingetalenta yabo insta konke ndawonye so ngamafutha esenze nje eshota elizweni abantu bahamba nzima and sebehamba sebetholekuhamba begijima abanye ngabaphanikayo namuntu abanye sebetholekuhamba ebusuku siyabona yize kusesokwakenzozi zomgwaqo
Ele Zimbabwe liqala ikhefu lokunanza uzivu selele phasi kakusasa kulokusilela kwamafutha elizweni. Iningi likhala ngokuthi lokhu kulakho ukuphambanisa inhlelo zabo zekhefu lephasika. Lanxa uncedo lokhu luqondiswe eManicaland kuphathiswa abawelwa ingozi yecyclone Idai, abasemaphandleni kwezinye izigaba labo bathi sebebulawa yindlala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi lithi alijabuleli ukunanzwa kwelanga lakusasa elokufikisa iminyaka engamashumi amathathu lesishiyagalolunye 39 ilizwe lathola uzivuse. Iningi lithi njalo injabulo yaleli langa sebayithathelwa ngabebandla lezano PF asebelenza elabo leli langa kulokuthi libe lilanga elinanzwa ngumuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga likamhlaka 18 Mabasa lonyaka liza ngesikhathi ilizwe libhekane lehlupho eziningi kwezombusazwe nakwezenodo ezigoqela ukusilela kwamafutha ezimota kanye lokukhuphuka kwentengo yempahla lokudla. Uzulu ukhangele ukuthi uzabuthana enkundleni ezitshiyeneyo zezabelweni zonke zelizwe lapho kuzabalwa umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa iziphathamandla zalezo zabelo ukuthi umkhosi omkhulu ube enkundleni yeNational Sports Stadium eHarare. Umnumzana Osalus Ziba ingcwethi kwezombusazwe uthi kubuhlungu kunaza leli langa ngoba uhulumende kwezanu PF uqhubekela phambili encindezela uZulu.
Kubana sekulabeni bakeningi bavela ku-Independence kodwa abaningi abasebenzi abalazizu ngenxa yokuthi njalo futhi amavoti akhombiye ntshontshwa ngoba yizinto ezayihambela empini one man one vote nendaba yomhlabathi. Kuba sasila indaba yokusebenza indaba yokuncindezelwa kwabasha so kimi ngokubona kwami abasha ekubuhlungu njalo kunzima ukubana sithakazelele iy'Independence sikhululekile ngoba siseminyakeni engathi asikafiki even nawe Independence.
Omunye wabasha uyisakamuzi seHarare umnumzana Dendai Moyo uthi ibandla leZANU-PF lasuka lathatha ilanga lokuthakazelela uzibuse lalenza elalo okwenza kube nzima ukuthi uZulu laye aphatheke.
Hayi ilanga le Independence Day selasuka kwaba lelanga lebandla lezano PF balithatha leli langa kwaba ngelabo yebo siyakwazi ukuthi ibabalwa impi kodwa sekungani nxa ungasimuntu ezano PF akumelanga la ubuzo lithakazelela sokulilanga lapha abahlangana khona abaqoqane ezinkundleni ezijine elizweni bezidlela nje kungela lutho oluphumayo oluzanceda uZulu ngakho ke kunzima ukuthi uZulu enelise ukuthakazela leli langa.
Kodwa okwaba lilunga ledale lephalamende emele izombe umnumzana Mackenzie Ncube uthi loba ilizwe libhekane nenkinga ezinkulu kangaka ilanga likazibuse liqakathekile ekuthini uZulu akhumbule lapha avela khona njalo acekisane ukuze athuthukise ilizwe.
into ekakatheke ngigugu ikakathekile kakhulu ngesizweni sezindaba ngithi sonke njengabantu abathola uzubuse yebo ikhononini kayimanga kodwa kulela ngokwayo i-dependence kusele futhi konke sokusezandleni zethu asikusebenzeni ngamandla ukwenza ukuthi ikhonomi yethu iqine akumelanga ukuthi niyekele ukujabulela ilanga elikhulu kangako.
Umnumzana Jabane Kiwane yena oyisakhamuzi seHarare uthe uhulumende kumele athathe ithuba lokubuthana lukaZulu ngelanga likazibuze ukuthi amanyanise uZulu. Umvukani Kiwane uthe kubalulekile ukuthi ilanga leli kungabi lilanga lokukhankasela amabandla ezombusazwe ngoba kulilanga lokunanza umbuso kaZulu onsundu.
Tubona ukukhona ngalokuthi uhulumende wethu usuke athathe ilanga leli alifake kwezembangazwe. Kodwa thina sibe njengabantu sibe sibona ukuthi kungaba ngcono ukuthi asebenzise ilanga leli ukuthi libe ilanga lokubambanisa abantu. Osuka ngapha sonke sibe lomanyana.
Kunjalo nje umongameli Emerson Mnangagwa namhlanje emini yantambama uhlangane labantwana abavela endaweni ezishiyeneyo zeHarare lapha bezogotshisa labo ngaphambilini kosuku lwelanga lokunanza uzibuse weZimbabwe mhlaka 18 Mabasa. Ekhuluma embuthanweni labantwana Mnangagwa uthe uhulumende wakhe uyaqakathekisa imfundo yabantwana ngoba kuyibo insika yentuthuko yelizwe kwelakusasa. Umnangagwa ukhangele ukwethula umbiko oqakathekileyo mayelana ilanga lakusasa namhlanje ntambama emsakazweni kamabonakude oweZBC TV oweState of the Nation. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Kusenjalo eleZimbabwe linanza ilanga likazibuse kusasa nje kulokusilela kwamafutha elizweni. Njalo abantu abaningi besithi ukusilela kwamafutha lokho kulakho ukuphambanisa inhlelo zabo zekhefu lephasika. Emagalajini eGwanda kutshone kulendwendwe ezinde wathi ngokutshona kwelanga amafutha esebuyile kwaxokozela ngemva kokungenela kwamasosha ezama ukuthela iphethulo kuqala kulo muntu wonke lanxa nje ebesemuva. Umuntu ngameli inkomo xoxe lomunye obesendwendweni kwelinye igalajo okhethe ukwaziwa ngokuthi nguBindlovu.
I-confusion ekhona ngombo ekutheleni yokuthi kukontrolwa njani yona i-situation is very bad ngoba kunamalanga ngapha ingekho siliphiwe yikho nje okungani kudalisa abantu ukuthi khathi sibabuya sokubuya la mapholisa ibaselesikupha la masosha nje siqeda nje ukukhuluma ngamanje nje amasosha yiyo akade ejumpa i-queue bafuna bona ukuthelela bathi bona yibo abangathelelwa kuqala abantu yikho khona kwababuya layo ukuthi labo kabajoyine i-queue njengabanye abantu ngoba babuya ngama-private cars abo yilo duko selukhona umsindo yikwapho oqala khona ukuthi bona sebethrethena lokufuna ukuthaya abanikazi begaraji ukuthi abasithelelisiwe kulo msosha nje ofikileyo layo kanti begqoke ama-uniform yiyo into ehluphayo ezimisindo kathesi kusanda kufika nje la mapholisa kathesi layo besona bathi abuyi-treti abakayingenkili ngoba abantu bakhalayo.
Sikhuluma nje ayathela amasosha lamapholisa
hayi ngabakatheli uthi esuka lapha ithrethena ukuthi sesiyalanda abanye bakhe babakuthele khona uyabuya khona babheke egaraji so nje abantu bathithibele abakwazi ukuthi bayenze njani bacomplain abantu ukuthi njengoba sekela nto ukuthi uyadinga ubhuluru wakhe kuyabuya kumbe kusuka lo msindo kumbe sosiyagcina sesithaywa futhi ngathi kuma-cue yilo udikoni khona.
Kusasa lelanga lokuthi akazelela uzibuse kanti le kefu le Easter lalo liyaqala nje kuliviki ungathini nxa sikhangela ukubana isikhathi esiqakatheke kangaka empilweni kaZulu siza kungela amafutha ezimota elizweni
kuma manje ama-queues they are very long ama-queues abantu bakhangela ukuhamba khathesi abantu bonke benje abanye ngabafuna emakhaya abanye bafuna ukuthi besebenze imisebenzi yabo kuningi okuye okwenzakalayo so sithakelela ukuthi abantu bafuna ukuthi bephumele emakhaya njengoba ikhefu leli ngali-holiday ngani inde ehlanganisa nabo Easter konke ndawonye so ngamafutha esenze nje eshota elizweni abantu bahamba nzima and sebehamba sebecele kuhamba begijima abanye ngabaphanikayo namuntu abanye sebecele kuhamba ebusuku siyabona kusosuba zengozi
lo ngumnumzana Bindlovu isakhamuzi seGwanda sixoxela emelele iphethulo kwelinye igalaji khona le eGwanda.
Okay. na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Lanxa amehlo kahulumende lawenhlanganiso ezizimeleyo eqhubeka ehlahlwe eManicaland lapho okuphathiswa khona abalwela abawelwa ingozi yezulu lesiphepho, abantu abaningi emaphandleni bathi sebesifa ngendlala njalo badinga usizo oluphuthumayo. Kubika uNtungameli Nkomo weStudio 7.
Abakhulumele Studio 7 enhla langezansi yemandebeleni bathi umumo kawubamelanga kuhle njalo bathi nxa bengasatholanga uncedo lokudla kusikhatshana esilandelayo bangaba sesimeni esibi kakhulu. Omunye wabantu laba yisakhamuzisa kumvundlana eCholocho umnumzana Zithamkhulu Moyo. Umoyo uthi lanxa bekhona abaholiswa umumbo lugatsha lukahulumende olubona ngenhlala kahle kaZulu olwe-social welfare, abaningi kabakutholi lokhu kudla.
Abantwana bavuka benatha amasewu, hhayi okwethukela kasikhulume ngapho ngoba esitolo kuyinto shopping yethu esitolo vele kasihlangeni ngoba sesisaba lokuya khona khonapho ngile mbulu ekwane ukuthi nilabazukulu bamabangu-9. Sokulokhu sokuveza lokuthi abantu abantu qalise ubusela behamba besiyatshontsha ezindlini.
Umoyo ukhale njalo ngeZulu esithi nxa lingasananga izifuyo ziza kufa ziphelelo nyaka.
Ngikhuluma nje khonapha ngiphansi kwenyinkomo ikhanya iqambukile emlenzeni, iqanyulwe nje kuphela yikuthi bingene emagodini zami ukudinga okuvutyani khonokho.
Sisuke eCholocho salubhekisa esigabeni seMawane eGwanda lapho esithole khona isakhamuzi umnumzana Gabriel Moyo laye ohlabe umkhosi esiwuzwe kumvundlana.
Abenhlanganiso ezizimeleyo nje nxa bengangena sibili bafikele esigabeni sonesi sakithi sonesi esika ward 13 sonesi eMawane, hayi mboni kazani, hayi lapha ungaba nenyaka ezimbili ezintathu ezizayo lezi, hayi khuluma kunjenjenje. So mina namhla izolo bagayisa igogoko ngokugcina ukuthi ngizakhangela ngaphi kangikwazi, ngikuthalaza kuphela.
Umanyano we-United Nations uthi kule ndlala embi eZimbabwe lonyaka njalo abantu abadinga ukuphathiswa ngokudla bedlula izigidi ezinhlanu i-5.3 million. Ngokunjalo umanyano lo uthi udinga imali engena kuzigidi lezigidi zamadola eMelika eyokuthengela abantu laba ukudla. Abanye bathi ukudla kwenhlanganiso ezizimeleyo ezifana labo World Food Program kungabaphathisa kakhulu ngoba okukahulumende okwabiwa lugatsha lwe-social welfare kuphiwa ngokukhethana. Lokhu kugcizelelwe yisakhamuzi sePlumtree esigabeni seNyabane umnumzana Trimo Mpofu.
Ukhansila ngwezano, so khansile ngwezano into ayenzayo ukuthi unika ngokubandlulula kakhulu esikhathini esiningi vele amanye amabandla aphikisayo kabatshelwa bayatshiwa phandle kumbe bezwe sokuvele sokuholisiwe ilanga lakhona seledlulile.
Selike lakhonona yini mhlawumbe kunkokheli yosiko kubosobhuku la khulumisana layo ngalolu daba?
Siyake sikuzame ngoba le into Ntungameli kaSonto intsha into evele iyaqala kudala ngeminyakanani eyadlulayo.
Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zebandla leZANU-PF ePlumtree ngalolu daba, kodwa leli bandla lihlezi likulandula njalo nje ukuthi lisebenzisa ukudla njengesikhali sokujezisa abasekeli bamabandla aphikisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguNtungameli Nkomo.
Life Talk, namhlanje kuhlele Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa isizalwane zeZimbabwe ezisemazweni belungiselela ukunanza ilanga likazibuse. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu bakwele Indonesia baqale ukuvota ngabo 7 ekuseni namhlanje bekhetha umongameli kanye lamalunga edale lephalamende. Zibikwa zindala zombili phakathi kamongameli Joko Jokowi Widodo lowake wakhokhela ibutho lalelo lizwe uGeneral Prabowo Subianto. Umcebisi omkhulu kanobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba o-United Nations, uNicholas Haysom, usefikile kwele Sudan ukuyancedisa imizamo eyenziwa ngabomanyano we-African Union wokuxazulula ingxabangxoza ekulelo lizwe ngemva kokugonqulwa kombuso kawayengumongameli u-Omar al-Bashir ngeviki edluleyo libutho. Ngesikhathi eZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasithoba mune munye iningi lalokhu lathola ukuzibuse, iningi lithi impilo inzima kakhulu kulesikhathi sombuso wabahuquluzi benotho. Inkulungwane zabantu sezasuka elizweni zaphephela emazweni angomakhelwane njengaboso wabo abahlala phandle kwelizwe, abo baza kuba lembuthano emazweni la. Ngapha edolobheni leWashington DC, izizalwane zeZimbabwe zizabuthana kwelinye igceke elithiwa Potomac Woods Park ngomgqibelo. Kwelebhilithane lamanye amazwe lakho kuza kuba lembuthano efanayo. UChris Gandhi weStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilithane, umnumzana Difa waJaphi Bango, ukuze sizwe imbono yakhe ngaleli langa.
Yazibuse mfowethu lilanga elibuya engakutsho ngisikhiwa ngithi lilama mixed feelings. Nilama mixed feelings uzibuse ngithemba ukuthi uyazi ukuthi uzibuse kufanele ukubeka ukuthi ingqobe ikukhululeka kwabantu kuzo zonke inkahla zonke zempilo. Njalo nje kubeka ukuthi lezinto kuhlanganisa izinto eziningi kakhulu. Kodwa-ke lona ekuqaleni lilanga engizathi ngiyalikhwabitha kakhulu ngoba ilizwe leZimbabwe laba lokukhululeka kusuka indlela ama-British noma amakhiwa ayesiphethe ngayo indlela yokusigqilaza njalo bekhangelela abantu abamnyama phansi. Kuyinto yokuqala leyana into engithi ngiyajabulela ukuthi ilizwe lakhethi lakuthola ukukhululeka saphuma kuleyo ndima sayenelisa ukuthi sakhe enye impilo entsha. Kodwa-ke ngibese ngibuya njalo ngizibuza ukuthi kodwa-ke impilo entsha lesi yiyo kathe siyona, siphila impilo entsha esiyifunayo na noma siphila impilo entsha esingayifisiyo? Impendulo yami ithi siphila impilo entsha esingayifisiyo ukuthi ngabe esikiyo. Uzibuse wabuya kodwa kwakufanele ukuthi kulokho okwakuvele kukhona ngesikhathi sikazibuse kwakufanele ukuthi sakhe amabhilidi esakha ecazimula esiyaphezulu. Kodwa esikubonayo kakhulu ukuthi kwaba lokudilizeka kukazibuse kakhulu, kwadilika kwacisha kwasala kungasela lutho. So uzibuse lona kimi hafu ngiyamjabulela hafu kodwa ngilenhliziyo etotikazi.
Ye, kodwa siyabona ukubana iningi lezizalwane zeZimbabwe ezisemazweni yizo ezikhanya zisola into ezenzakala ekhaya. Kuyini okungakubangela lokhu? Bakhona yini abasola uhulumende kodwa besemazweni?
Eqinisweni izinto okokuqala ayisiko ukuthi abantu abaphandle kwelizwe basola kungoba basola nje kuphela kungena into abayibonayo. Kodwa-ke nxa usuye wahamba wakhangela phandle kwesibaya wafika wathola ukuthi kulotshane obuluhlaza, kodwa kuzuphenduka nxa usuhle ngikhaya usuthola ukuthi inhlanyelo nayo sikhona esandleni kodwa kuyehlile ukuthi impilo ihlanyeleke ibe luhlaza. Yilabo okwenza khona ukuthi abantu babe lokukhonana okukhulu. Kubeza sithi abantu abakhona ekhaya bayasola kodwa abanye basuka besaba i-victimization ukuthi mhlawumbe nxa bengasola baza kuxotshwa emsebenzini noma bengasola kuzabe lezinto thize ezimbi ezenzakala kibo. Kodwa kungayisiyo mpilo esiyifuna naleyana. Sasifisa ukuthi umuntu uma esola asisoleni ngento ekhona, singasoli ngento engekhoyo. kulukazi mina isikhathi ngisigcika kakhulu isikhathi esuka kusukela emkhuseni kamgabe ngo 1980 kuze kuva fika lapha agcina khona ihlobo konakala kakhulu kakhulu izinto ubakathensi ukamongameli umnumzalo umnangagwa sizakhangela ukuthi sifone ukuthi ngeqiniso lezi zinto azikhulumayo uqinisile yini kodwa siyakujabulela ngoba nanku kubuye sesizibone lezinye izinto ezazingavunyelwa ukuthi zingakhulunywa kathensi bayakuvula bazivule lezo ncwadi bathi ngikhululekile bantu ukuthi selingazikhuluma okutshengisela ukuthi yiyo inkululeko ye-independence esiyifuna yena leyana kodwa kuba buhlungu ukuthi uthole ukuthi i-independence kwenzakala izinto kodwa kuphinde kuthiwa hhayi ungakhulumi lutho ngenxa yokuthi i-independence kwakuyileso sikhathi ungavunyelwa ukuthi ukhulume lutho oluhlangene nale ndaba leyana eyadlulayo nezinye izinto leziyana ezenza ukuthi umuntu angakhwabithi kuhle impilo yabe ipila so into ekhona abantu bakithi abasekhaya bayesabela khona lokhu ngoba abaningi ngamasizo seven nxa ungiye kuze uthi ngapha uthi ulime ensimini yami uphinde futhi ubusuzwala mina kungenzeka ukuthi sengakuxotha ensimini uyelala ungadlanga
nxa abantu besemazweni ubona ungani kuyabe kulungile na ukuthi babuthane bananze ilanga leli bephakamisa iflegi yelizwe
abantu abasemazweni kuhle ukuthi bengahlangana baphakamise iflegi kodwa into ekhona esifanele sibeyazi ukuthi iflegi nxa uyibamba uyiphakamisa kufanele ukuthi uyibambe uyiphakamisa ngenhliziyo yakho iphelele kungelanyembezi ngaphakathi
lo ngumnumzana Tifa wachapi bango isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilithani obexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 Ibandla leMDC seliqalisile ukhetho lokudinga inkokheli zebandla esabelweni sakobulawayo. Ukhetho lolu lukhangelelwe ukuqhutshwa kuze kube sekuseni kusasa. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhetho lolu belumele luqale ekuseni namhlanje kodwa lucine luqala ngemini yantambama ngakho ke solukhangelelwe ukuqhutshwa luze luphele kusasa emadabu kakusa. Isikhulumeli seMDC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu ugcizelela kulokhu.
Yes, sikhangelele ukuthi process yethu yeCongress sizaqalisa manje omama sebengena phakathi ukuthi baqalise ukuthi ke bayenze accreditation kusukela lapho sebekhethana ukuthi bafisa ukuthi province yabo mama imenjani kuprovince kobulawayo. Mabe qeda sokuzangena ke intsha ama youth labo bayenze okufanayo bese kungena iMain. Sikhangelele ukuthi hayi luhlelo olukhulu asohlelo lincane lungaphela phakathi kobusuku asikhangelelanga ukuthi luhlelo lungaphela masinya
umnumzana Decent Bajila olilunga le-National Executive ebandleni le-MDC uthi baqala ngokuhlola ukuthi abantu abakhona ngamalunga ebandla
okwenzakalayo khathesi yikuhlolwa kokuthi laba ababuye lapha bafanele yini ukuba ngamalunga eCongress yebandla leMDC kuzaqalwa ngokuhlolwa bonke abantu abangomama balapha kulandele ngontanga kugcine ngobaba emva kwalokho kuzakukhangelwa ukuthi abantu laba abaphethe ziphi izikhundla munye ngamunye abazangena lapha emva kwalokho kuzadingakala inkokheli zeprovince ezabatsha kudingakale inkokheli ze province ezabo mama kudingakala inkokheli ze province as a main wing emveni kwalokho ke kulapha esizakhangela khona ukuthi ibulawayo ikhetha bani ukuthi babe yiloko okuthiwa iNational Standing Committee ye MDC sikhangelela ukuthi uhlelo lesiphakathi kwalo lungaphela kusukusela ngo 12 phakathi kobusuku kusiya ngo 4
oncintisa ukuba isikhulumeli sohlangothi lwabatsha umnumzana Ben Hlatshwayo uthi uhlupho olube khona ukuthi luphuzile ukuqala lolukhetho
ngikhangelele ukuthi iyouth ingivotele ukuthi ngiwe ngu-spokes futhi khonapha kadesi for the past term yini kade ngiyi-spokes person so ngikhangelele ukuthi i-position yona leyo ekuwa ngu-spokes person wama-youth ama-challenges akhona kuphela ukuthi abantu babuye ekuseni ngama-10 but i-process iqase kadesi kuphela ukuphuza uyakhozwa ngama-challenges e-transport ukuthi sometimes sometimes abanye babengade abanye bengade ukuthi bahlangane plus we also waiting for abanye babesele yara
ukhetho lolu beluqhutshelwa estendiwo emzini wemakhokhova njalo bekuphithizela amalunga eMDC efuna ukungena kodwa isenqabelwa ukuze kungene abantu asebesiya vota njalo kuvunyelwa labo abayabe belesiqiniseko sokuthi ngempela ngamalunga ebandla njalo belelungelo lokuvota kungavunyelwa wonke umuntu otsho ngomlomo ukuthi ulilunga kungela okufakazayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ngeli lokho likhala ngokukhuphuka kwentengo yokudla ukugoqela isinkwa lempupho kanye lezinye impahla ngesikhathi uhulumende esetshele abapheka isinkwa ukuthi besehlise imbadalo ngamachumi amahlanu ekhulwini 50%. Isinkwa besithengwa ngamadola amabili lamasenti angamachumi amahlanu $2.50 kodwa izolo besesithengiswa ngamadola amathathu alamasenti angamachumi amahlanu $3.50. Uhulumende ukhweze intengo yezilimo ezifana lengqoloyi nge-70% okubangele ukukhuphuka kwembadalo yesinkwa. Uthi lanxa besiphekayo bemlobele incwadi bemazisa ngenyathelo labo abalandelanga umthetho. Impuphu eyisisindo esingamakilogram angamachumi amahlanu 50 kgs ibithengwa ngamadola angi-$33 kodwa intengo isikhwezwe yaba ngamadola angi-$55. Inhlanganiso yabachola amabele layo ithi sithumele uhulumende umlayezelo ukuthi amalunga ayo asekhweza intengo yempupho. Sixoxe lomnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Well, okokuqala esingakutsho yikuthi abantu izakhamizi zakobulawa ngokukhwela kwama-price zilokudala okukhulu. Uzabona ukuthi impahla zikhwela zonke insuku, in fact sokusesabeka indlela ezikhwela ngayo kulangale muntu. Okunye kwakhona singeza be satisfied or not, kodwa iqiniso elikhona yikuthi indaba yakhe yalahleka ukukhwela kwepetrol. Uhulumende wayehlale sala esithi yena ibhondi ledola le-America kuyalingana. Yikho umuntu okhula okubula ama-price ngoba abantu base baqalisa ukwenza into se-resting. Okwesithathu, okubalisa kunandela futhi ukuthi abantu abaningi ngasesiqhabe kuthengeza iy'mpahla zabo baphuma ngaphandle kwelizwe besiyathenga iy'mpahla zabo and ekuthengeni kwabo basebenzisa idola le-America elingatholakile elimabhenki elingatholakali e-reserve bank. So abantu asebekwenza ukuthi bayahamba kumkambo omnyama bafike khona banake basose imali yana kumkambo omnyama ngama-return alayelangqondo. Yikho sokusenza ukuthi ungananzelela ama-price ethu aqansa ephezulu. Ngokunjalo-ke yikho sokusenza ukuthi kube nzima ukuthi osomabhizinisi basole ngoba lapho uzananzela bazakuthi ukuthi hhayi kanti vela thina imali ewuthithatha kungesote so silalelo lhlubo. Okwesine vele imizele ongananzeli lize nama-sectary esingathi thina kula production kwenza ukuthi abantu begcine bephuma besiyadinga impahla kwamanye amazwe endesekuyabeyadurisa. So umumo wasibila umhlanga
ekambubona ingane abapheka isinkwa bengasehlisa ngesilinganiso sengxenye ekhulu ekhulwini 50% njengokutsho kahulumente.
Ngabona bekucasisa bengilalele laba abakhuluma bekucasisa bona abezegrain marketing bem kuyikudla bathe bethenga iwit aba bayithenge khona bethenga lo muntu abothengwa khona ubusuqansile. Ngokunjalo vele umuntu okubhizinesi isikhathi esiningi ungaqansa ulutho laye uyadlulisela intengo yalolu lutho oluqansileyo kulaba abathenga isikhathi ama-consumers. Ingozi esikhona yikuthi into esingalandela yikuthi leso singa singashota sine singasitholi ngoba akula muntu ongafisa ukubana arane ibhizinisi kodwa engasatholi lutho. Kuzenza ukuthi sibe le ngozi yokuthi izinto zingase zishota sinengeke singasazitholi le mashelfini. So-ke leyo ingozi esiyibonayo engenzakala ezimbabweni.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sixoxela ekhona le koBulawayo. Ngesihlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. iningi lithi halijabuleli ukunanzwa kwelanga lakusasa elokufikisa iminyaka engu-39 ilizwe lathola uzibuse ngoba kukuningi okuhluphayo elizweni. Hayi-ke selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC. Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendane kuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.